Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende ukhuthaza abesifazana abangenelisi ukuthenga ama sanitary pads okusebenzisa nqa besemfuleni ukuthi bezithungele awabo.
Yiflaneli egokera bini. Ngaphansi kwangkhona kwatokufaka okunye okuyilembu okwenza plastic sorry but ilembu lani elitholakalayo emashop ukuthi kunganoti ukuthi noma igasilelethenethele phasi lingeyisibiye kupeni.
I-MDCT kobulawayo ithi lokhu yilwisana lengxabangxoza ephakathi kombango wemota lecele le-renewal team yaleli bandla emathebelele North.
Into egcwele emaphepheni ngathi ngamanga ngakhangela indaba kakhunashe vele wayengekho lebizo lakhe vele nqabe lebhandi kathi kuba kwakhe iyakhethe ilokhu vele indaba yangkhona iyakhetha vele kayizakali.
Kodwa icele le-renewal team lithi i-MDCT izichithela isikhathi.
Ukuthi ulongu kuda kwashe kumbe ngukunashe kungaphambaniseka ngenxa yokuthi asolimi lwethu lolo asilwazi silakho ukuthi sikukorrecte sibabuze bonabo abangakhona sibhale njalo sikorrecte.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zeChitungwiza zithi ukucitshwa amahlayana kwamagetsi okubhahileyo kulezi nsuku elizweni sokubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamanzi kulendawo luphindwe kabili ngoba imitshina edonsa amanzi la esuka edolobheni leHarare isebenzisa wona amandla amagetsi. Ukuze sihlaziye lolu daba kanye lokwenzakala edolobheni lakobulawayo ngenhlelo zamanzi, sixoxe lomnumzana Marvelous Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eChitungwiza Residence Trust, endawonye lomnumzana Colette Ndlovu, ukansela weCowdrey Park, edolobheni lakobulawayo, onguye osungula lengxoxo.
Isimo samanzi kobulawayo, hayi amanzi siseselawo emadamu, kakukasi khathazi kangako. Ngaphandle kokuthi khona sibe neproblem ye-bust pipe, lapho kuyabe kulungiswa khona. But nxa singena problem enjalo, hayi amanzi abantu bayathola insuku zonke.
Mnumzana Khumalo.
Ye, ngapha kuyathiyana nakobulawayo. Ngapha esikingiza thina kasila idamu lethu njengekhansile. Kutho ukuthi sicela amanzi kusito Harare. So amanzi lawa afuze afuke ukuthi abuye ngapha kusetshenziswa amagetsi. So udubo lolu lwamagetsi solwenza ukuthi ngapha vele kube le serious problem noma kathesi sokufitha amagetsi kakula. Amanzi lawa endlini kakula noma ngapha amanzi sijayele ukuwathola once a week kumbe once a fortnight. So ngapha vele sekule problem enkulu ngendaba yamanzi lamagetsi lawa.
Vula nxa usithi kobulawayo uhlupho lwamanzi solungcono, abantu lokhu libakhuthaza na ukuthi belondoloze wona lawa akhona ukwenzela ukuthi kungahluphi kusasa.
Siyabakhuthaza kakhulu ukuthi sibalondoloze amanzi njalo irationing esasiyenza emanzini sabuya sabangezelela. Ngoba kade sibanika 350 kade sesi-500 ngokuthi ama-families alokhu ekhula. Kodwa sabatshela ukuthi sitikani kuyona leyo yamalokuzeni amalitres esiwafuna ukuthi liwasebenzise.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Khumalo ngokusitshela ukuthi nxa kuyikuthi abantu banikwa amanzi amalanga amalutshwana njalo ngeviki kuphilwa njani, bayenzani lapho ezambuzi lekuzihlanzeni imizimba?
Ludubo ngapha vele izambuzi ezinye zithola zingcolile. Abanye yibo laba abalemigodi ezindlini bagcina sebecela kwabanye abangela labo bagcina becela kulalabo abalemigodi ezindlini zabo. Kodwa imigodi leyi eminingi amanzi lawa siyenza ukuthi kalunganga vele noma amanzi akhona ayabe engenwe imikhuhlane thiwa amasiwethi ahlala edubukile ngegezelela idoti kuthi ithi lokhu vele kakulunganga empileni yezakhamizi.
Kodwa liyakhulumisana lo municipala ngodaba lolo?
Siyakhulumisana ngedaba lolu lo municipala, kodwa hayi umunicipala wethu vele kukhanya zathi kala idea ukuthi udubo lolu angaliqeda njani lokuthi kathesi umunicipala wethu sele amamanzi akwala ukuba yi-13 engabhadali izisebenzi zakhe imiholo. Ukuthi ukuthi ngala le idea vele umunicipala ukuthi angaqeda njani idubo lezi.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Marvelous Khumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eChitungwiza Residence Trust, endawonye lo mnumzana Colette Ndlovu, ukansela weCowdrey Park edolobheni lakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zikhuthaza abesifazana abampofu ukuthi beqhubeke ngokuzithungela amalembo okusebenzisa nxa besemfuleni awama-sanitary pads, kulokuthi besebenzise amahlamvu, iziqu, ubulongwe lokunye okuningi-ningi okubangela imikhuhlane. EleZimbabwe linanze ilanga lamalungelo abesifazana nxa besemfuleni i-International Menstruation Hygiene Day, okokuqala esekhe eChitungwiza ngenyanga edluleyo, lapho uhulumende agcizelele ukuqakatheka kwamalembu la, wona ayenziwa ngelembu le-flannel kanye lephepha le-plastic. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende, uDokotela Ruth Labote.
Khonokho izinto lezi eziningi-ningi abasebenzisa izigulane ziyenza umkhuhlane. Umuntu wesifazana sikuthathi wabunjwa ngendlela leyane ukuthi yena ungafaka into engahlenzekanga ngaphakathi, uyaqinisa lo mkhuhlane ongani uyifike wena ungazange uhlangane lomuntu wesidoda. So kuyiludubo andikusasa ugcine amathubu akho eseblokile. Uzibuze ukuthi umyanzange ngithithi ne-around kodwa sewuthiwa amathubu amablokile. Kanti yinto wawuyisebenzisa abangela labo cancer.
Kanti vele kuqala kwakusetshenziswani ngesikhathi esedluleyo ukuthi indaba babengaguli abadala labo khokho bethu, kuyini abantu abangakwenza nxa bengalakho okusetshenziswa kulezi nsuku?
Ngabula sikwazi ngoba i-statistics zazingekho, kodwa mina into engiyaziyo ukuthi yena ngenxa yokuthi yena o-anti abasekho lokuthi yena maybe iziqu lezi zazise zithathe ngesikhathi zingakangcoli zisihlwa ngazi khathesi abantu abasekho ngudoba batrophisasazana endleleni ubuthelele kumbe ilembu elingahlanzekanga kusafanani kathesi. Ogogo athinki babele plani yakho babekwazi. Okwakhathesi sokungokobuyanga usidobha anything obuxhokileyo.
Emkhosini wokunanza ilanga leli le-menstruation elokuya esikhathini kwabesifazana, kuke kwaxoxwa ngokuthi kukhona abangakusebenzisa okungaphindwaphindwa njalo, lingasichasisela ngakho ukuthi kuyini njalo kusetshenziswa njani?
Njengekomiti abantu be-SNV ukuthi bazosilontshela okuyinto kwabo khonokho osokusetshenziswa kuwo okuyiphedi okuwathwayo. Sikubonile sakunanzelela andikomiti ngithabile kakhulu ngoba especially amadoda akukomiti bathena bafuna indaba le iye parliament lama-campos la kuye kukhulunywa abantu into le bayithwale bayise kuma-constituencies. Sikubonile kuyawatheka kulula, kuyinto enganceda sibili ukuthi ma ulakho 2-3 uyakuwatha umntana esikole uyahamba. Imabe sinzima imithi mina abantu abathola mali yokuthenga ama-pads every month athenge 1 or 2 packets of pads of science.
Akudingi amanzi amaningi yini lokhu ukuthi kuhlanzeke njalo kusoze kube luhlupho njengoba indawo eziningi kuyabe kungela manzi?
Hayi akudingi, noma igazini nemali liningi ligcina selingamahlwili, so uyalikhinkitha anti yabona ubuthi watha kuyafana le pedi nje ukuthi ipedi yayingawatshwa. Ipedi ungayithintithi iyathintitheka ngoba kuyabe sokuvalile kwaba yilokhu vele ye ishu yamanzi ayikho, but amanzi akhona otherwise sebe sesithena abantu abagezi masithena vele akula manzi ukuthi abantu omama osithi bangakwenza khonokho. Amanzi akhona especially wena masukwazi ukuthi ungenile enyangeni la uzabona iplani yokuthi amanzi abekhona.
Sikhangela njalo lokuthi khona kusoze kulethe njalo eminye imikhuhlane ngasebenzisa ingqe yiphi iseba?
Any swepa bangayisebenzisa okuyinto okhona ilembu lakhona yiflanet liyawathwa kuhle kuthi lichaye laphana elangeni kubi-right. Into futhi esaqalisa siza kulandelela lathi sibone ukuthi yena akwandisi imikhuhlane yini.
Njengoba kuthiwa abantu bezenzele, kuyini okungaba phakathi kwaleli lembu ukuthi kubambe igazi?
Yiflaneli egokela bulili ngaphansi kwangkhona kwasokufaka okunye okuyilembu okusaplastic so but lilembu lati elitholakalayo nje amashopu ukuthi unganqoli ukuthi noma igazi selehlile phasi lingehlikiye kupendi. So ungakufaka nje emanzini ukuthi kunjalo konke leli gazi lonke lilani liyaphuma ukuthi kuwahlabo isepi yayena.
Kuyini okunye uhulumende akwenzayo ukunanzelela ukuthi abantwana bayazuza kokusebenzisa ngalesi sikhathi besiye ezikolo?
Hhayi, akuna nto ayenzayo uhulumende ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali, uhulumende wethu kala mali. So thina abanye ithemba sesalikhipha khonapho indoda zibonele yaseZimbabwe.
Lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende, uDokotela Ruth Labote. Kulandela isinqumo somthethwandaba ophezulu esokuthi ibandla le-MDCT libuyisele imota ebikwa yathathelwa ngamandla umtshayeli kamnumzana Sengezo Chabangu owayengumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleni North okucelele renewal team, i-MDCT ithi isadingisisa ubufakazi obukhomba sobala ukuthi amacala abawethweswayo agoqela lamanye asemthethwandaba kamanje ngawokubunjelwa kuphela. isiphathamandla se-MDCT kwaBulawayo umnumzana Sweden Chirowoza uthi ulethemba lokuthi umnumzana Witness Dube umchayeli wemota kankosazana Thokozani Khuphe ongumsekeli kamkhokheli we-MDCT uzafunyanwa engelacala njengalokhu okwenzakale eHarare kumalunga e-MDCT abesetheswa icala lokutshaya umnumzana Elton Mangoma oku-Renewal Team.
Ngisizwe ngoba ngibona ngani kuphambanisekile emthethweni. Kule mota le eyayihanjiswe ngu-Honourable Dr. Khumalo egarajini ukuthi ilungiswe. Yona leyo mota yayifaka ithukela phakathi kwe-injini ingasebenzi. Kodwa imota leyo yahluthini egarajini. Lokho sekukhulunywa ukuthi kuthiwa abafana abe-MDCT bekuyisele imota mina vele dakathesi anguzwisisi kakuthini-ke ngingatholi isikhathi yike ngivakathele bona amabhesi ukuthi bengihlasele. Ngoba into engiyaziyo ukuthi nxa kulokubuyiselana okumele kwenziwe laba abasekela umongameli uTsvangira yibo kumele babuyisele imota.
Umthethwandaba lawo ulokudingisisa kwawo okujulileyo.
Naye u-Witness uyaphika lokhu ukuthi hhayi yena okwakhe kuphela kwakuyikufika endaweni lapho kwakunabanye khona. So into yangikhona vele ayizwakali ukuthi ihamba njani. So kulokucabangela ukuthi kwesinye isikhathi ngabe bengabantu bomthetho babahambisi kuhle umsebenzi wakho. Khuluma legqwetha elithiwa nguTanaka Mukanyi elimela abafana be-MDCT bathi yena isinqumo esibeke ngese-interim relief. Isithibani ukuthi indaba lezele ilokhu isiga isiya phambili. So ngathi njengoba ethe i-interim relief kutho ukuthi kulobunye ubufakazi obukwanisa ukuthi buvezwe obujulileyo ngayilokhu zendaba le isingena okwesibili. So ngathi nje okwakhathesi into egcwele emaphepheni ngathi ngamanga ngakhangela indaba kakhunashe vele wayengekho lebizo lakhe vele nxabe libhantu kathi kulakwashe uyakhethe ilokhu ze indaba yankhona uyakhetha vele kayizwakali. Ngathi umantu vele kazange akhuluma ukuthi le mota le yahanjiswa nguThabitha izahanjisa njani. Ngithemba khona ukuthi umama uThabitha Khumalo laye uzahamba khona ngale enika naye ufakazi ukuthi imoto yahluthuna yena ehambise egarajini. Ukuthi imota lezana zaphendwa izigani abantu ababebhala vele into ezazikhulunywa ngomangoma ibhala into engingasoke ngikwanisa ukuthi ngizikhulume emfakazini. Iqiniso kunjalo imota leyana yazifaka ithukela amakhiye lawana aye kundoda othiwa nguNkululeko angithi owayengathi umthetha elokhuze ne-ofisi. Amakhiye lawo azothathwa vele uThabitha esihambe emapholiseni ayoqhutshelwa uThabitha emapholiseni. Right, so kunjalo uThabitha nangu uzama ukuthi alungisise wabethatha imota leyana ehambise egarajini imota leyana yalisithuna egarajini angithi yabona. Indaba leyana sifo kunjalo amapholisa kwabe kuripota emapholiseni ukuthi amapholisa athathe imota leyana ayibisele. No, akuzange kwenzakale khona kodwa imota isuswa ngaphi emahofisini ephathi angithi yawubona. Ngale imota leyana ayifake ithukela ukuthi ukuthi umuntu ayifake ithukela kangafuni ukuthi imsebenzi i-MDC iqhubeke phambili kunobufakazi.
Kodwa bengabe beyichayela ilenhlamba lezo ezilotshiweyo?
Angikwazi kwesinye isikhathi bayilungisise angikwazi.
Udaba olusemthethwandaba kamantshi lithini njengebandla ngodlakela lolo?
Lokhu vele akwenzakalanga ubonile isinqumo esibekwe yikhoti eHarare neJustice Court ngendaba lezane uMangoma ayesithi yena kuthiwa umongameli uTsvangira yiyo othe uMangoma achaye then abafana laba akade belokhu begconwa baphume isikhathi ukuthi la i-Witness la izophuma discharge sonke isikhathi abantu ababezaripota befuna ukuthi bengcolise ibizo le-MDCT. U-Witness ngamazwi umfana olungileyo kabi umfana olembeko umfana olomthetho.
Lo ngumnumzana Sweden Chirowoza isiphathamandla se-MDCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni ekhonale kobulawayo. Asizweni imbono kamnumzana Sengezo Chabangu oyi-Renewal Team ngalolu daba.
Kuzabathathela isibanga elide ukuthi okokuqala bakuzwisisise ukuthi imota ayisiyo yabo. Okwesibili ukuthi bakuzwisise ukuthi nxa into ingasiyo yabo kumele uyithathe uyibisele. Okwesithathu bakuzwisise ukuthi umthetho eZimbabwe uyalandelwa. They always want ukuthi baphile outside umthetho.
Bathi bona balobufakazi bokuthi imota leyi ngeyabo njalo udaba lolo alukapheli emthethwandaba ngakho alingeke lathokoza ngalesi sinqumo ngoba lingakwazi ukuthi sizaphetha ngani.
Ungani ngabantu abaphila kwelinye ilizwe bathi la kwamanye amazwe kule mthetho sure sasiqinisekile ukubana sibe labantu abanje sisithi sifuna ukuthi sibise inguquko elizweni leZimbabwe. Sakuthatha isikhathi sabantu abaningi sasidlalisa yibuphi ubufakazi abehluleka ukubuvisa kathesi ekhoti abazawubuvisa kusasa? Abantu abangahloniphiwe nxa indlu eyenza umthetho isihlalulile.
Banika umzekeliso wokuthi lina alikhulumi kuhle ngokuthi kwakulo nkosazana Thabita Khumalo.
Ngabantu kwesinye isikhathi abahlangana lobuphukuphuku buyabahlupha nje ezikhathini eziningi. Kambe nxa ungathi imota ehambayo ikuthiwe ifakwe ithukela, lokuthi kulo muntu ongamaziyo uThabita Khumalo ekobulawayo, kutsho ukuthi lanxa ngasathatha sakhipha iZANU-P F babezayedlula iZANU-P F ukubulala abantu.
Kodwa imibhalo leyi ikhona yini njalo liyayicitsha lina nxa sokuyini elitshayelayo?
Imota leziyana wawufaka umbhalo usithi liya kucampaign. Icampaign sidlulile. Ungahamba kuregistration book yemota iyabe ingalawo lowo mbhalo oyabubhaliwe. Sebesenza ukucabangela, sebecabanga ukuthi imota yayibovu kumbe yayimhlophe. Enxa sikhuluma ngabantu vele abathatha le mota ababengamelanga bayithathe ngoba kayisiyo yabo, abayazi le mota abayidingayo ukuthi imota mhlobo bani.
Lecala elisemthethwandaba kamantshi baliphika abe-MDCT njalo bathi kulokunye okungalotshwanga kwacaca
ukuthi ulongu kuda kwashe kumbe ngukunashe kungaphambaniseka ngenxa yokuthi ayisilo bala esilijayeleyo esiNdebeleni. So ngilakho ukuthi njengomuntu olindebele ozigqaja ngobuNdebele bakhe kwanisa ukuthi ayehluleke ukubhala leli bala ngoba ngolunye lolu limi. So asondikimba yendaba yokuthi sokungenza ukuthi hayi imota le ayisiyo yenu. So ngama-technicalities abazama ukwabisa angayisiwo futhi angasoke abafikiselanga yiphi indawo ngoba siyavuma ukuthi ngokona hayi asolimi lwethu lolu asilwazi. Silakho ukuthi sikukorrekte, sibabuze bonabo abangakhona sibhale njalo sikorrekte.
Lilabo ubufakazi bukadokotela?
Ubufakazi bukhona obucacileyo, incwadi kadokotela etshoyo lokuthi kwasetshenziswa izinto ezinjani ukuthi laba bantu bathole lezi izivinya abazitholayo. Lokuthi umuntu wawa imoto isihamba ukhona kuyatshengisa encwadini kadokotela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu okuRenewal Team ye-MDCT. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kHz. Put your flags up in the sky. Put them in the sky. Chugging along. Anywhere on side to side. Side to side. Show the world where you're from. Show where you're from. Show the world. Iningi labantu ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe bathi ukucitshwa amahlayana kwamagetsi kuyabaphambanisa nxa bebukela imidlalo ye-World Cup esaqhubeka. Silethemba iningi lamuhla liyenelisile ukubukela imidlalo eliyithandayo, kodwa nxa kungenjalo akusenani. Sizaliqhumisela umculo ohaya iHighlanders, iBhoso Ngenkani, uvela kunqobile Malinga. Ukuziphetha indaba zethu zalamhlanje, uhulumende ukhuthaza abesifazane abengenelisi ukuthenga ama-sanitary pads okusebenzisa nxa besemfuleni ukuthi bezithungele awabo. Sizwe ingxabano phakathi kwe-MDCT kobulawayo le-Renewal Team ngodaba lwemota. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.